ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga, kuyatshaywana uJoyce Mjuru bacishe bambulala ngamatshe bembulalela ukuthi yindaba ekhankasa ebonana lomgabe ekhukhumeza ibandla lakhe. Nxa umumo wokukhankasela ukhetho ungakhululekanga, ukhetho lungeke lukhululeke. Ngakho izithembiso zikababa uMnangagwa zingafanana nezithembiso zomuntu olimenemene ongathembekanga kumbe nje othembisa into eyize, ngoba umumo kumele ukuthi ngayiwo oshoyo ukuthi ukhetho luzakhululeka.
Ukhuluma ngokutshaywa kukaNkosikazi Mjuru labasekeli bakhe izolo, uNkosikazi Baldwin ukusolile kakhulu lokhu, wathi eleBhilithane lifuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Kukhona yini abangakwenza abeBhilithane ngaphandle nje kokwethula amazwi anjalo, ngaphandle kokukhuluma nje?
AbeBhilithane babekhona abantu bebulawa ngegugurawundi, njalo babelokhu besenza zona ezizithembiso zokuthi sibhekile, siyabona, sibhekile, siyabona. Ithemba lesifiso sethu ngesokuthi ngalesi sikhathi kumele baphakamele phezulu balumise uhlupho lungakaveli, ngoba layo igugurawundi yaqala kanje, kubonakaliswa izenzo ezincane, kushaywa abantu laphana, kulinywa zabantu laphana, kwagcina kubhubhiswa umphakathi wonke. Ngakho abeBhilithane labeMelika labo bonke abeYurophu amazwe lawe alamandla avela entshonalanga, kumele ukuthi kathesi bame ngenyawo ezimbili bathi ozashaya omunye, ozalimaza omunye, ozabulala omunye, sizamenza njengoSaddam, sizamenza njengobani, sizamenza njengobani, ngoba izikliwi lezi eziphethe umbuso eziphila ngokunathi igazi labantu, zibulala abantu, zibagqibela emangcwabeni angajoniyo, ziyaqhubeka ngento eziyaziyo, ngoba umcabango kaziwazi zazokubulala kuphela. Ngakho abeBhilithane labanye abamamazwe aphezulu kumele basukume bethu ozakwenza lokhu sizamfaka ejele, sizomquma, sizomenza lokhu, kwenzela ukuthi kume ukuganga lokhu okwenzakalayo phakathi kwelizwe laseZimbabwe.
Imali efika ku-£5 million le ephiwe inhlanganiso ezizimeleyo iBhilithane namhlanje, ubona iphathisa na ekwenqabeleni udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu kuyiwa kukhetho?
Okufunekayo yikuthi umphakathi losapho lwaseZimbabwe luphiwe imvumo yokuthi ngaphambi kokhetho lolu bafundiswe, baphiwe ulwazi lonke abaludingayo ngokhetho. Khathesi abantu baphonga ukuthi ubaba uMnangagwa uthethe kubaba uMgabe wasekusiba nguye upresident, but ulwazi alufikiswa ngebantwini ukuthi kwenzakale ikhulu kulabantu abathethe umbuso ngodlame, kodwa kufakwa kumaphephandaba, kufakwe la kumaradio ukuthi umbuso nje usukile kubaba uMgabe waqhutshezwa uMnangagwa. Kodwa igama eliqondileyo lokuthi kwenzakeleni yikuthi ikhulu, umbuso uthethwe ngodlame langesikhathi.